Yazi kubonile lati gandi kungamanga aso nkosi ngazimjuru lati ngomunye umuntu obezijadela nje omunye wabona wasebona ukuthi umuntu lowo ngathi ufanana nomuntu wasethatha ke isikisa eyifaka ebulenjini esithi ngumama ujesu mjuru ojadile ayisuye imjuru kathadana
ukuthi umuntu lowo engabe esenza nje okokuba yisiphoxo kumbe ngabanye abayizitha zenu
kukabili kungaba ngumuntu othe umana ngiphoxoze isitha laso singante sikuthathe khonoko sikusebenzise ukuthi sienze angathiwa umama umjuru utshadile etshadile njalo ngani yasihla kodwa hhayi akusikho ngokunanzelela kwethu abantu abaningi sebekubonile ukuthi ipikitha le ingamanga lathi njengebandla le-National People's Party usecretary general wethu u-advocate Nyandoro usekhiphe i-statement kumbe umbiko ekuqondisa lokho
manje-ke nxa sikhangele khonoko okwenzakalayo akutshengisi na ukubana kukhona abantu abalokhu befuna ukuphazamisa inhlelo zebandla lenu
kuvamile njalo sokuvamile ngakunanzelela lokho kwafika upresident lo wabuya ngekhulu umnankasi sebegcwele abantu ebulenjini kwi-intanethi kufacebook abakhanya bethunywa yibona ababusayo ukuthi bebe bebhala izinto bencoma umnankagwa bengcolisa abanye abantu ku-opposition lathi kasikeli siyalisa siqondisa ubulembu kumbe ngithi i-intanethi kuvele sokukhanya yikho lapho ozokudlalwa khona kakhulu ozokuphikiswana khona kakhulu nathi njeamabandla aphikisayo sizimisele funa ngathi umdlalo wangkona siyawukwanisa siyawenelisa sizanqoba
sibonile ephepheni le-Sunday Mail lapho bathi khona lo owayengumpha intambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo usezama ukuthi amalunga elawa ayithiwa i-G40 bangene kubandla lenu le-MDCT selike layezwa yini impiko enjani
kubone lathi njengokusitsho emanyuziphepheni kahulumende o-Sunday Mail o-Sunday News kukhulunywa lokho thina njengebandla le-National Party i-PRC People's Rainbow Coalition besingakuzwa besingakwenzi lokho kodwa amasango ethu avuliwe wonke ofuna ukujoyina i-National People's Party enomuntu ofuna ukujoyina i-PRC elebandla lakhe kumbe belebandla labo bakhululekile kodwa thina njengebandla besingafiki ebangeni ngezingeni lokuthi songathiwa akhona esikhuluma labo kubona ababe-G40 bakhona ababuyayo asebabuyayo bezibuyela bengamalunga abanye bezikhulumela ngaze ke ngibachaze kathesi ethi hhayi mina ngifuna ukubuya kwi-NPP siyabemukela kodwa lokho ukuthi sebekhulumisana lo Jonathan kumbe labanye bathi G40 ngokwayo hhayi asikwazi thina.